Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilichiyome lanhlanu ngombimbitho 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association ipha izakhamizi ezadelizelwa imizi lizulu lesikhukhula etsholotsho usizo lwempahla.
Balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu. Besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu. Besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona. Bazabona okuza kwenzakala kibo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa iZANU PF. Lokho kuludaba egudwini udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zilakho ukuvota na kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yebulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association isiphe izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho esezihlala enkambeni iYespepa Flood Victim Center usizo lwempahla. Ngakwelinye icele abantu asebebadala kanye labaphila lobugoga sebesole kakhulu indlela uhlangothi oluncedisa ngezikhathi zengozi olwesivo protection unit olusebenza ngayo besithi bayabandlululwa. Kubika unompumelelo Moyo.
Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eTsholotsho esezitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association yaba ngeyinye ecabange ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga lebulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association uthi lolu ncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
Etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eTsholotsho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumaza into zabo eziningi zanyamalala, izigqoko zabantwana zagqitshelwa iludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo. Yongisikho ngokuzwisa ubuhlungu kakhulu esikhanga ukuthi sike sikhulume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencetheka impahla zichithwe zaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hayi manje impahla lapha ziyahamba la. Basithathele impahla thina sikwazi vele sisenzele. Bona laba futhi abakhona babonakala bethole impahla ebusuku la.
UNkosikazi Constance Ngwenya osuka kwamahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa soke abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhluwe sabo uyahlala naphansi like njengami ngathi for example of course ngihlala no mama nje kodwa ndawu mntwana abayiqhi lokho engafikayo angilanguko angazithola impahla so nje mambona kunje njengoba bona manje bazivela mbiza ngiyasihlalela vele ngoba ngiyabona uthi ngicalifahle
umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini sihlalo wekomiti yesiphepha flood victim camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo
hayi abafana abantu bababuya lapha bekhangela ngokule mpahla ezabuyayo lapha zivelayo ezabuya namajakado nethayo eSouth Africa ayintambami impahla zakhona bazilumisa ntambami ebusuku xa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla wona wabalungisa
uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhele imigodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele
indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo lo mango siyalima khona akuhambelani vele akuza kuba nzima wa last year ngigebhise umgodi vele ni government zehlule ukugebha umgodi so mphinde ngutshiyo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili
abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana lamasimu abo amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede ngimele iStudio 7 ngisecholocho ngingunompumelelo moyo
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa libandla leZANU PF eliqhubeka lisethusela abantu njalo lincitha abamabandla aphikisayo ukudla Embikweni wethu lenamuhla inhlanganiso le ithe inani labantu abahlukuluzwayo ngendlela ezithiyeneyo likwele lisuka kukhulu elilodwa lanye ngozibandlela laya kukhulu lamachumi amahlanu ngenyanga edluleyo sixoxele siphathamandla seZPP unkosazana Justina Mukoko
sikhathazeke ngoba indubo esasizibona ngezikhathi zokhetho ingani sokuqala ukuthi kusabalale kukhanya abezano PF balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona ukuthi basekele ibandla lezano PF bazabona okuzakwenzakala kibo kwesinye isikhathi abatshelwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala kibo kodwa kwesinye isikhathi kuyafaniswa lokhetho luka-2008 konke siyakwazi ukuthi ngo-2008 kwenzakalele njalo olunye udaba olusihluphe kakhulu ludaba lokuthi abantu bebebanjwa ngamandla ukuthi banike imali konke siyakwazi ukuhlupha ukwenza imali eZimbabwe asonto engaziwa umuntu ukuthi abantu babanjwe ngamandla ukuthi kufanele bakhiphe imali ukwenzela ukuyathakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli.
Likhuluma njalo ngokudla okuncitshwa abanye abantu. Kuvela ngapho ukudla lokhu ngokukahulumende kumbe ngokwenhlanganiso ezizimele?
Ukudla esikhuluma ngokwakho. Kuchiyene lapho ngikhuluma ukuthi abantu bebetshela ukuthi bangekele ukukhipha imali yokuyathakazelela ilanga lokuzalwa kwabangameli bekuthiwa abakhitshwa kumalist awe social welfare ukuthi abasoze bathole ukudla ukusuka ku-social welfare kodwa kulokunye ukudla kule rayisi esisabalale ilizwe lonke asikaqondisisi ukuthi irayisi le isuka ngani njalo ibiqonde obani kodwa kukhanya kulabanye abayithiwayo kulabanye abayincitshwayo zonke izinto lezo yizinto ezikhathazayo ngoba akuhambelani lemithetho ephathelane lokunikwa kokudla ukuncedisa labo ababe belamba indaba zombuso welizwe azifanelanga ukuthi zingene kundaba zokwabiwa kokudla
unkosazana Justina Mukoko ongomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Abanye abasakhulayo kobulawayo bathi sebelesifiso sokudinga ulwazi olujulileyo kanye lokuqhuba umsebenzi wokulima ngoba imisebenzi isilela elizweni. Leli dlabuzane livele ngemva komhlangano wemfundiso osanda qhutshwa ingcwethi kwezokulima ekhokhela inhlanganiso ye-AgriMix umnumzana Lovemore Inyakazela kunsukwana ezedluleyo. Ngokuqonga kwenani labasakhulayo abagqiba izifundo emakolishini inengi selidinga indlela zokuziphilisa. Ngakho abanye abasakhulayo sebelibone kulithuba elihle lokufundela lomsebenzi ukuze baziphilise. Ukuze sizwe okunengi mayelana lohlelo lukanyakazela. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mandle Tungwenya ongomunye wabatsha obekhona emhlanganweni lo.
Uhlelo leli belubhekisa ukuthi tukwanise ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqasa ukuba ama-consultants be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large.
Ukuba ngumuntu ophila lokulima kobulawayo kuyasuthiseka na?
Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo kungenxa yokuthi ukulima masikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu. Kuyaprovida ukudla kuyimuhla and then i-surplus nxa iye yatholakala iyakwanisa ukuthengisa. Ibulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafananda kudala sokulabantu abaningi. So unxa ulima kuhle uthengisela ebulawayo uba le nhlanhla yokuthi uku-crossroads yama-market yiyo i-fithi ekhona enyethu ama-main kwathi singakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evele empilweni singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela ivele yona imali iyahluka. But into elekha kakhulu ivini kube wesikwedlula imali ayisikho ilekho from imali njengoba sisitsho ngohlelelo lesilwenzayo. Into esinanzelelayo ukuthi on top of ilekho from imali mebhokule impact kakhulu ilekho of knowledge ngoba khathesi nxa sikhangele kulama programs kade encedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni but ama-youth amaningi abakwazi konke khonokho.
Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima?
Khathesi nxa sikhangele ezintweni zokulima ikakhulu iningi isiningi sebebaningi abantu abatsha sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union organization yama-farmers isizile sector yama-youth aba-organiza ama-youth kuphela abalimayo.
Laba bazofisa ukukuthinta bazokuthinta kanjani?
Mina bengangithinta ku-cellphone yami ngu-0776 41 3257.
Nomzana Mandle Tungwenya ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe wa Studio 7 ekobulawayo. Kulivetoko kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe olwe diaspora forum namhla sixoxa ngokhetho lomnyaka ozayo. Kambe abahlala kwamanye amazwe baza kwenelisa ukuvota na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha abemulinye edolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia ngemva kokudilika kwendlu ekade bekiyo ngoba iya yakhelwe emhlabathini oludaka njalo oduzane lalapho okulahlelwa khona izibi. Ngesikhathi abanye eZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo beveza ukukhathazeka kwabo ngohlelo lokubhalisa ukuvota la kukhetho kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric registration and voting kukhetho lomnyaka ozayo kuyafana lakomakhelwane kwele Botswana lapho udaba lwakhona osoluze lwafika emthethwandaba. Kuviga uMartin Gwenya.
IBotswana leZimbabwe akhanyelwa ngelihlo elitshiyeneyo uma kukhulunywa ngezombusazwe. Amazwe womabili ayehlukaniswa ngumfula uRamokhwebana, kodwa kuningi kwezombusazwe okwenza amazwe la womabili abe ngamanzi lamafutha. IBotswana isiguqule omongameli kathathu phakathi kweminyaka phose engamachumi amane edluleyo, njalo umongameli wesine uyangena esihlalweni ngomnyaka ozayo. Kodwa eZimbabwe umongameli Robert Mugabe wangena esihlalweni ngo-1990 ukhangelele ukuncintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. IZimbabwe iphakathi kwenkinga zombusazwe, iningi likhala ungakhululeki enkulumeni, njalo ukungena kubandla lezombusazwe elingasiyo leZANU-PF elilwe libusa kwamanje kukhangelwa njengokukhanga ukufa. Kodwa eBotswana kulokuzwisisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo, njalo abantu bonke bakhululekile ukuveza umbono wabo ungakhathalekileyo ukuthi ngawaliphi ibandla kumbe elibusayo kumbe eliphikisayo. Noma nje kunjalo, amazwe omabili asehlanganiswa lonyaka isinqumo sengatsha esiqhuba ukhetho sokuthi kungasetshenziswa umunwe kukhetho oluzayo kodwa kungene imtshina. IBotswana ibamba ukhetho ngomnyaka ka-2019 kukanti iZimbabwe ngomnyaka ozayo. IZimbabwe Electoral Commission kanye le-Independent Electoral Commission of Botswana bacabanga okufanayo ukuthi kusetshenziswe imtshina ekubhaliseni abantu ukuvota eZimbabwe kanye lekuvoteni kwele Botswana. Kodwa lokhu sokudale impikisano, amabandla aphikisayo kanye lezizalwane esithi imtshina le ilakho ukudala ubuqili, ikakhulu amabandla abusayo aleZANU-PF eZimbabwe kanye lele Botswana Democratic Party eBotswana. Umnumzana Stan Ncube uthi kulesizathu abantu bengafuni imtshina le.
Ngoba okulumeni be-Afrika bonke jikelele baziwa bengabantu abavota abariga ama-election abatshontsha ama-votes. Ungabona bona sebevuma sebefuna ukukufaka lokhu sebesazi bona ukuthi into le izabasebenzela ngapi njani, ngoba ama-government la wonke siyavumelana ukuthi bazahlala bebusa ukuze kube phakade. Ungabona sebevuma sebekwazi ukuthi into le izabasebenzela, yikho abantu abazange bakunikwe ithemba elipheleleyo ukuthi into le ivikelwa njani ukweba amavotes.
Kukanti omunye wakhe uRaida Moyo uthi kaziboni isizathu sokusuka kusebenziseni umunwe la ecabangela ukuthi kungaba lobuqili uma kusetshenziswa umtshina.
Hayi, mina i-electronic voting system le ngiyayesaba. Ungabona iZANU-PF isifuna uludo sebekwazi ukuthi bazasibamba ngapi, ngoba bajale ukweba phela ukuwina kwabo akaze bewine, bayayeba bayatshontsha. Stolen votes, they will know where they will steal the votes. Siyawazi.
EBotswana amabandla aphikisayo angaphansi komanyano Umbrella for Democratic Change i-UDC asekhweze lolu daba emthethwandaba ukuyamisa ukusetshenziswa kwalemtshina. EZimbabwe amagqwetha kanye labaqeqetsheleyo kwezomfundo bathi imtshina le ilakho ukuletha ubuqili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sokusele inyanga eziphansi kwezilithumi lanhlano ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli labameli bedalela ephalamende kanye lamakhansila. Sokumgceke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kazisoze zivote. Ugatsha lwezokhetho oleZimbabwe Election Commission luthi akusoze kusetshenziswe imitshina ebizwa ngesilungu ngokuthi ngama-biometrics okusetshenziswa esebenzisa impawu zeminwe lezamehlo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwabahlala phandle kwelizwe ukuvota, umnumzana Dan Moyo, wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika.
Yeah, I think indaba yeDiaspora Vote indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba masibhekisisa kahle abaningi besizwe saseZimbabwe sebengaphandle. Thina silama organization esawafumayo njengafana le Zimbabwe Diaspora Vote Campaign khona manje lama member adlula o 14,000 ku Facebook. We have written to the United Nations, sabhalela even uhulumende weZimbabwe, sabhalela even ama party aweZimbabwe layo iZANU-PF. Sithi thina sesi approach United Nations ngoba iDiaspora Vote masiya eqinisweni into evele isi-common kwamazwe amaningi, even omakhelwana bethu iSouth Africa, iBotswana, iMozambique iyavumela ukuthi abantu bayo abangaphandle bakwazi ukuvota. It's not something enhle, it's not something new. And thina we approach United Nations, of which United Nations yathi yona it is willing to sponsor and make sure ukuthi abantu abangaphandle they get properly registered and izoconduct yona ama-elections.
Manje siyabona ukubana kulodaba lolu olwe-biometric voting osolukhathaze eZimbabwe lapha. Lithini lina ngokubana kusetshenziswe indlela yona le eyokuvota? Ngapha sisizwa ukubana bakhona ikakhulu abeZANU-PF abathi hayi abafuni ukuthi kusetshenziswe lindlela.
Kusobala ukuthi iZANU-PF ihlose ukuthi once again iqilibezele kulama vote ngoba i-biometric vote le thina from the past ama-election ka-2008 even aka-2013 sa-complaina ukuthi i-voters roll to start off with asiyinikezwanga, ama-opposition party azanganikezwe i-voters roll ukuthi ba-inspect.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe ukuvota eZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abenhlanganiso yeBethany Project bathi indlela yokuhlela inhlelo ezigoqela ukubambisana ibalethele izithelo ezinhle emizameni yabo yokulwisana lenkinga uZulu wezishabane esigabeni senkabazwe abhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yeBethany Project yasezishabane baqale ukusebenzela enkabazwe kusukela ngomnyaka 1998 ngosizo eluthole enhlanganisweni ezehlukeneyo okubalisa e-Oxfam. Umqondisi wayo unkosikazi Rebecca Gumbo uthi bananzelela ukuba le ndlela iphathisa ukufinyelela uZulu wonke lapho beqhuba inhlelo zokuqhuba imikhankaso eyehlukeneyo ebalisa ukutholisa ulwazi phezu kwezokusabalala kwegciwane kuZulu wakule ndawo kakhulukazi abasakhulayo. Uchasisa ukuba kungani bakubona kufanele basebenze ngaleyo ndlela.
Izishabane ngokwayo nxa uyikhangele ngu-region 4. I-food insecurity ikhona, kule gold panning, kule msebenzi eminingi yona leyo kumayina and whatever. Yindawo ye-transit lapho kwedlula khona, ubona abantu abasiya ku-cross border besedlula lapha kwindlela abayidlula kiyo. So sasisibona ukuthi abantwana abaningi baludubo olukhulu, udubo lokungakuzuza inkwaniselo zokuthi bazuza ukudla kuya esikolo. Kwesi sikhathi ufica ukuthi isikolo kuyabasinda ukuthi baye esikolo. Kwesi sikhathi even ukudla ngokwakho ubona ukuthi abancane, ngoba silenye iprogramu layo ekhangela abancane bona laba abasanda ukuzalwa, who cannot breastfeed kubomama wabo.
Kungakho ethi bakubona kumqoka ukusebenzisana labasakhulayo ikakhulu abazelwe bele gciwane lengculaza ukubabonisa kwezokuqakatheka kokuthatha amaphilisi abo ama-ARV ngokufaneleyo njalo bengeqisi ukwanatha. Baphinde basebenze njalo labesifazane ukubasiza ukonga abaphila legciwane laye wonke umuntu kungelani ukuba ulalo lobahatshi ukwehlisa umsebenzi abawuthweleyo.
Ukwenzela ukuthi bona bonke bazuze kuma-rights abo, rights to education, rights to treatment, konke access to wonke ama-facilities abele babe le-access kiwo. Bese siba le-program futhi okuthiwa yi-women economic empowerment, okuthiwa yi-WeCare, Women Economic Program in Care Week. So sitting care works issue kuthi omama kumele ukuthi sisebenza labo thina siconcentrate kuma ara angu 4. Iyabe ikhulu ukuthi sikhangelele ukuthi omama laba balomsebenzi omkhulu wecare, even personal care. Why can't we reduce iburden yaleyana ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi benze umsebenzi wabo labo bengabantu abangalamsebenzi omkhulu ohleze emahlombe yabo.
Izishabane ngesinye seziqinti ezibhekane lenkingi eziningi okubalisa ukusilela kokudla ngendlela yezulu elingandisanga ukunakuhle kanye lobuyanga osebubhakile ngobuzulu wakhona eswela okokwenza ngemva kokuvalwa kwenkampani yeShabane Mine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje siyengezelelwe imali ezatholwa ngabazanqoba kumncintiswano walonyaka wokugijima owePPC Matopos 33 Mila, kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano walonyaka wePPC Matopos uza kuba khona ngosuku lwakuqala lwenyanga kamabasa, njalo ukhangelelwe ukungenwa ngabadlali abaningi ngemva kokuba abaqoqi bawe inkampani yePPC Zimbabwe ingezelele usekelo lwemali. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni umncintiswano walonyaka, isiphathamandla senkampani yePPC uNkosana Maphuma uthe usekelo lwemali lungezelelwe ngesilinganiso esejumi lesikhombisa ekhulwini.
We've increased our pledge on the prize money side by over 17% from last year.
Sesingezelele imali esifaka kulomjaho ngesilinganiso esilitshumi lesikhombisa ekhulwini. Nyakenye besifake $13,700, kanti lonyaka sifake $16,100. Abazanqoba lonyaka kucele labesilisa la ucele labesifazane bazathola inkulungwane zamadola aseMelika.
Nyakenye unqobe kumjaho wePPC 33 mile kucele labesilisa nguPeter Tumbari, yena ochaye intambo ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elichumi lambili lemizuzwana elichumi. Kucele labesifazane kunqobe uMonica Kativu, yena oqede ngemva kwamahola amane alemizuzu emibili lemizuzwana engamachumi amane lanhlanu. U-General Manager wenkampani ye-PPC uRoger Stein uthi kuyisifiso sabo uba lonyaka kube lomdlali ozadiliza imbali yokugijima umjaho we-33 mile ngesikhathi esincane.
The fastest time was actually set by T. Lazarus in 1984 at 3 hours 3 minutes and 18 seconds.
Ophethe imbali yokuba wagijima kutshetsha kakhulu ngu-T. Lazarus ngomnyaka ka-1984. Yena wagijima wanqoba ngemva kwamahola amathathu lemizuzu emithathu lemizuzwana elitshumi lathoba minwe mibili. Sikhangelele ukuba omunye wabadlali bakithi abakwele Zimbabwe anqobe ngesikhathi esingaphansi kwesika Lazarus.
Umkhokheli wenkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umjaho wePPC 33 mile awuthuthukisi ezemidlalo kuphela kodwa lomphakathi osebenzisana lenkampani le.
We also aim to give back to Zimbabwe and to Zimbabweans in everything that we do.
Kukho konke esikwenzayo sile njongo yokuthuthukisa umphakathi esisebenza kuwo. Yikho nje umncintiswano olonyaka ususondele kanje, sizadinga isikolo loba isibhedlela esingasiphathisa endaweni yeMatopo. Ngalindlela sidinga ukuba sichiye imbali yokuthuthukisa umphakathi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uchayele ihlombe inkampani yePPC ngendima eyidlalayo ekuthuthukisweni komdlalo wokugijima kwele Zimbabwe.
In terms of development, PPC 33 mile developmental event.
Umjaho wePPC Matopos ngumjaho othuthukisa umdlalo wokugijima ngoba uqalela kuma-cadets. Ama-cadets ilabo abele iminyaka engaphansi kwelitshumi lane. Njengenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board sizaphatha lo mncintiswano wePPC Matopos njengeqanda kwindlela yokubonga usekelo lwabo.
Ukuphatheka kumncintiswano wePPC Matopos 33 mile kulakho.
Kwanele, okulamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo ngintungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.